Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba elokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba lithawe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisengozini yokubhuca ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba, kodwa kathesi kusekuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho elizakuyanqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizabhutsha imidlalo eliphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan, njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizabhutsha lisendaweni yesibili, lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.